tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lishumi lanye kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, amakhansilo. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa AFV-SET siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulomsebenzi abafuna zifakwe kumthetho okhangelane lalolu hlangothi eZimbabwe.
Sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana e-United Nations World Tourism Organization. Kuwoza Friday siliqhunisela ezerumba ezivela kuqembu elitsha elephelandaba Superstar Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulomsebenzi abafuna zifakwe kuziqondiso lakumithetho ekhangelane lohlangothi lwabo. Kubika uMavis Gama.
Inhlangano ngene ngabafuna ukuthengisa bevela kumagumbi amanelizwe ukuzabonisana phezu kwalolu gwalo ngemva kokuba abe-VSET bebhode bedinga imibono kaZulu. Iziphathamandla ze-VSET zitshele umhlangano lo owenzelwe e-Jameson Hotel e-Harare ongenwe ngabaphila ngokuthengisa iningi kungabesifazane ukuba lolu gwalo luqondiswe kuziphathamandla zabomasipala lohulumende ukuze kulungisiswe iziqondiso lemithetho okuhambelana lesimo eselizweni. Unkosikazi Duduzile Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela endaweni yakoJigobanyika eChitungwiza.
Siyawuthokozelela kakhulu. Sina siyafisa ukuthi ngabe luma bayasingezelela imali njengoba kungelokunye singakwenza ukuthi besingezelele besinike lathi imali yokuthi siyenze sithuthukise imisebenzi yethu ibingani yakhula.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-VSET.
Ngibona njengani kuyinto elungileyo kakhulu ukuthi sebeqale ukuthi bakhulume lohulumende. Njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, amakhansilo. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Ukuphuza kwahulumende uguqula imithetho leziqondiso ezilawula umsebenzi kulolu hlangothi ethi ngokunye okwengezelela izikhubeko.
Uhulumende ebekwazi ukuthi uzaba le economy ephansi kangaka. Ubona njengani uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuthi azwisise ukuthi manage njani i-informal economy. Yikho bethatha isikhathi esiningi ukuthi babuye le mithetho. Kodwa siyakwazi njalo ukubona abanye bangikhona abakuhulumende yibo abalamankampani, so baye befuna ukuthi bavikele amankampani abo from abantu abathengisa phandle.
Ngemva kokubonisana neziphathamandla ezigoqela ezivele emahofisini kamasipala, umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ebona ngezabaphila ngokuthengisa kube lenkuthazo yokuba kumele kuqoqwe umhlangano wokubuthanisa inhlangothi zonke zempilo ezikulomsebenzi wokubonisana ngokwenziwa kunyiwa phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Asibathatha impentsheni eZimbabwe bakhala ngokuthi sebelenyanga ezithile bengatholi imali zabo kumele bazithole ngenyanga ngenxa yokusilela kwemali emabhanga. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lamhlanje izakhamuzi zeChabalala lesizinda esezathatha impentsheni lezihola impentsheni yabayeni bazo ziveze ukudana okukhulu eChabalala Post Office ngemva kokuswela imali ngesikhathi sebelezinyanga bengayitholi belala belinde ukungena eposo. Inengi lezakhamizi lezi ezathatha impentsheni zithi ziyehluleka ukuthola imali yazo yenyanga okuyiyo abakhangelele ukubhadalela indleko yekhansili, ukuthenga ukudla, amandla kagetsi lamaphilisi. Unkosikazi Sibone Kuhle Mpofu ohlala esizinda ngomunye wabamele bathole impentsheni yomkakhe owayesebenza kololiwe kodwa ngenxa yalolu dubo akayitholi.
Tene ndaba leyo kuhlupheka siyahlupheka sinje sikhulile sizalukazi siyanatha amaphilisi asila kudla manje khonoko kuyitshenji lokho esakutshelwa ngamadoda ethu kasikutholi.
Umnumzana Thomas Nyathi osuka kosivalo enkayi uthi uselenyanga ezine engaholi.
Angikwazi ukuthi emzini wami kunjani, inkomo ziqeda amabele abantu khona le. Ngisebenzele lwezi ngasebenza iminyaka engu-36 ngihola $37. Iproblem yami ukuthi i-37 leyo kangiyitholi. Sengihlile kuke ekhaya ngisuka ngibolekile imali zabantu ngale ngisiza lapha ukuthi ngithole imali yokubuyela ekhaya ngisabuyele. Khona la ngikwazi abantu bami ukuthi baphila njani ngilapha.
Umnumzana Nomeni Chuma uthi wathatha impentsheni ngo-1996 khathesi usehlala ekhaya eGogwe ethi balala belindile ukuba ibhanga livulwe ukuze athole imali.
Yikho kathesi ngisuke eGogwe khona ngale. Anilamali yokudla nemali yokubuyela. Lapha sokuyi 2 months angilala mali. Ukuthi sengifika lapha sokuthiwa lapha sihlala elayinini sisukele ebusuku ngama-2 kuze kuse. Sesibe besitshela ngamalevi ukuthi imali kayikho sokubuye 200. Sake sabuya lapha ngemandla bathi buyani ngolesibili. Sabuya ngolesibili kwabuya imali engange-600. I-600 yapho abantu abalutshwane. Kwathiwa sibuye namhlanje ngolwesihlanu sokubuye 200. So imali yokudla imali kubuyela ekhaya ndalo.
Unkosikazi Agnes Nkomo ohlala eChabalala uthi yena uhola ichumi elilesificamunwe munye lamadola kodwa kayitholi eposo imali yakhe.
Hayi thina sikhole $19 bayithi. From 87 kwabuya amaphepha sawalahla. Asange sebenze lutho. Namhlanje sesikhola yona $19 le. Kodwa ithengani?
IZimbabwe ibhekane lokusilela kwemali okudlulise amalawulo emabhanga ebantwini abaziqineleyo. Luba lukhulu nxa sokukhangelwa abalupheleyo labagulayo. Abantu bayasebenza kodwa abayitholi imali emabhanga, batshona befolile bethi mhlawumbe bazayithola. Ukuthi abakumpentsheni bona babhekane lalolu hlupho soluphethwe kanenyi ngoba baphinde bahlale izinyanga bengayiphiwa imali yabo bethi njalo incane kumele ikhuphuke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe namhla kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana emhlabeni jikelele i-United Nations World Tourism Organization. UMzembe ubencintisa emele izwekazi le-Afrika kukhetho oluqhutshelwe eMadrid kwele-Spain. Ubekhokhela kuhlandla lakuqala lalo lukhetho ngemva kokuthola amavota lichumi lanye elandelwa isizalwane sakwele Georgia umnumzana Zurabu Polilaka Ishvili. Kodwa kusuke kwenziwa ihlandla lesibili iranoff ngoba engekho obethole inani lamavoti elidingakalayo. kulapho ke uMzembe yasuke wanqotsha khona ngobe mlandela uPoli Lakashvili. Loloketo obelukhangelelwe kakhulu ngohulumende weZimbabwe, belukhangelelwe kakhulu ngohulumende weZimbabwe, yena uncedise kakhulu uMzembe emkhankasweni wakhe. Sixhume umeli wePinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena othi kusobala ukuthi uMzembe unqotshwe ngendaba zesimo sezombusazwe eZimbabwe esingamanga kuhle.
Umuntu wonke okade ekhangele uWalter Mzembe ubebona iZimbabwe njalo lokuziphatha kwalo njengelizwe, bebekhangelisisa behlolisise izinto eziningi ezenzakalayo ngaphakathina kwelizwe. Okutsho ukuthi ke kuthe sokusiwa sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mzembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kutsho ukuthi amazwe amaningi agcine esebona ukuthi kungangcono bevotele lo onguye okade encintisana lo mnumzana uMzembe.
Alubana enqobile uMzembe, ubona ubukhokheli bakhe bebungaphathisa na ekuhugeni izethekeli zize eZimbabwe ngobunengi?
Into engingayitsho nje ukuthi ubukhokheli bakhe asikwazi ukuthi kambe kade kungaguqula yini i-tourism yonke okuvakatshelwa izethekeli kuzwekazi lonke le-Afrika. Kodwa lapha eZimbabwe kufuze sinazelele ukuthi okwenza ukuthi izethekeli zingabuyi kayisikho ukuthi khona onguye oyisiphathamandla se-United Nations World Tourism Organization ngubani. Okuyikho okwenza izethekeli zingabuyi kuleli lizwe kuyizinto ezimaqondana ngendlela umkhonomi wethu ophethwe ngayo, indlela izinto zombangazwe esiziphethe ngayo. So-ke ngabe noma kuthiwa ngabe kuthiwa uMzembe ungenile waya lapha, ungasoze eguqule indlela uhulumende aziphatha ngayo, ube ngasoze eguqule indlela uhulumende weZimbabwe amaneja ngayo umkhonomi, ube ngasoze eguqule indlela iZANU-PF ephatha ngayo abaphikisana nayo kwezombangazwe. So izinto zona lezo zihlangene nje zodwa, indlela amapholisa aphatha ngayo izethekeli emgwaqweni, ube ngasoze ekuguqula uMzembe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele ePhalamende, sixoxelaye eseBinga. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship obungafunwa ngezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezigoqela uRegistrar General umnumzana Tobaiwa Mudede. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi lo mkhuhlane ukhanya uhlasele enyakatho kwelizwe, lapho kulabantu abayithoba mnemonye asebetholakale belawo njalo wabulala abathathu. Ukubotshwa kwababalisi ababili abadabuka eMelika yiziphathamandla zakwele North Korea sokulethe ukuthandabuza ngokuphathisa kuhlelo lwemfundo ngabesikristu elizweni lelo, ngoba sokufaka impilo zabaningi balelo lizwe labamanye amazwe elizweni elilohulumende ongelazwelo njalo elilocindezelo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Isiqamla mayeza sinqobe kumncintiswano ukuba intombazana enhle okwedlula ezinye siba ngomiss Africa Washington State ngomnyaka odluleyo sesungule uhlelo esebenzelana lenhlanganiso yeTariro House of Hope yaseZimbabwe lo kuqoqa uncedo lokuphathisa amantombazana. Lolu hlelo olungaphansi kwesihloko esithi Undergarment and Toiletry Beneficiaries Drive lukhangelelwe ukusiza abasakhulayo besifazana ngokuba ngokubabhatalela indleko yemfundo lokunye. Ukuze sizwe okune ngalolu daba, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Mampofu.
Lokho ngakuqalisa about 2 days ago ngisebenza le organization eNkaya eyithiwa yiTariro House of Hope. I-organization egcina abantwana abangelabazali, abantwana abadubekayo, abantwana abakwanisa ukuze gcina bona ngokwabo. So ku-organization leyo kulamadraba amantombazane abathi sebekhula sebefika esikhathini and so babe sebengasela okugqwa ngaphansi onjengama-pads, lama-panties and you know any other necessities that you would need njengomntwana oyinkazana.
Njengontanga onqobe kumncintiswano wokuba ngu-Miss Africa omele isigodlo se-Washington DC kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhundla sokuphatha uhlelo lolo?
Kungenxa yokuthi lami nginje ngiyinkazana, lami ngiyakhula ngomuntu wesifazane. Ngiyakwazi ukuthi kunjani ukufika esikhathini uswele okokugqoka. Ngalo and kwahlangana futhi lokuthi iTariro House of Hope la bafika kini bathi yabona i-problem esilayo le ku-organization yethu esingafuna ukuthi la ukwazi ukuthi sincedise ngayo. Vele angabela ngacabanga kabili ngakho.
Kulabantwana abaningi na ababhekani ngale nkinga njalo likhangelela ukuthi lizabe lisiza abaningi na?
Yazibhedwa mpaningi kakhulu. Nxa sikhanyele sibona abantu behamba asingeke sibekwazi ukuthi bakhayelane lo dubo olunjani. Ngikhanyelela ukuthi ngiqalise ukuthi sincedisane eTariro House of Hope kodwa angikhangelelanga ukuthi ngiqine khonapho. Ngikhanyelela ukuthi ngikwanise ukuthi ngihambe kwamanye lama-organizations. Not only organizations but even izimuli ezincane ngikwanise ukuthi ngihlangane lalaphana, sihlanganise laphana, sihlanganise laphana. Kungabi yinto nje eyenzakala endaweni eyi-one.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singasiza ukuhlelo lolu kanjani?
Umbuzo omuhleke lo kade ngumele isikhathi sonke. Kuflyer ekhona ku-Facebook kupage yama-Andile Mpofu kule all the information, i-email yami, lapha kwanza ukuthi ngithinte khona, sibonzana ukuthi okulula kuwe yikuphi. Ungakwanisa ukuthenga kungama-pads, ungakwanisa ukuthenga kungama-panties, okuthi nje begqoke, ukuthumeze kimi. Kodwa ukuthi lami iy'nkonzo ukuthi kami sihlangane lawe halfway kungakusindi kangako. Ungakwanisa ukuthi ungithumezele i-email ku-Andile Mpofu official @gmail.com. Kumbe ungakwanisa ukuthi ungithinte over the phone with 253-561-1324. Ungathinta lo sisi futhi la engisebenza layo obizwe nethongo Zainab Koroma with 206-779-6956.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo nguye onqobe kumncintiswano weMiss Africa Washington State nyakenye.
UMnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli weMelika, usanda kuthakazelela uzibuse kwelizwe le-Israel. I-Israel sile minyaka phose engamajumi ayisikhombisa 69 izibusa. UPence uthe ilizwe le-Israel lathola uzibuse ngelanga lesihlanu ngenyanga ebizwa ngokuthi yi-Iya kugwalo lwezinyanga lweHebrew. Uthe ilizwe le-Israel selokhe lathola uzibuse lisebenza gadalala ukutshengisela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi izizalwane nezalo ziyalithuthukisa okumangalisayo. Uthe sebeguqule inkangala bafaka izivande ezilezithelo ezinceda uzulu njalo livezela abantu amathuba amaningi okuzithuthukisa. Ngaphandle kwalokho ilizwe leli liyenelisa ukuzivikela kuzithazalo. UPence uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenzelana lele Israel njengoba konke elikwenzayo kuphakta okufana lokwenziwa yiMelika. Uthe nxa ilizwe leIsrael lisilwa, ilizwe leMelika lalo liphakathi kwalokho. Kunjalo ke kwezamasiko lokunye okufanayo. Uthe uhulumende kamnumzana Donald Trump uzahlala esekela konke okwenziwa lilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi uhulumende kaTrump uzimisele ukuba ngumlamlankunzi phakathi kwelizwe lePalestina leIsrael. Ugcizelele esithi kuqhubekela phambili ukuthi kumiswe impi yeIsrael lePalestina. Uthe loba kunjalo uhulumende kaTrump angeke ayekethise ukuvikela ilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi ilizwe leMelika lizimisele ukwehlula amalecacha enhlanganiso ye-ISIS lokuvimba ilizwe le-Iran ukuthi lenze umathanda emkhonweni we-Middle East. UPence ukubeke sobala ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu wabomba isizwe sama-Israyeli.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leHighlanders iChilamoya phela leDynamo singesonto eBarber Fields. Kubiga uJoseph Njanji.
Imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho kule midlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kobulawayo. Njalo wakuqala uzakuba phakathi kweqembu leHawumine leqembu leFC Platinum ona ozadlalwa ngehola lakuqala emini. Kuthi owesibili uzakuba phakathi kweqembu leBulawayo City leqembu leBlack Rhinos ngehola lesithathu emini. Yomibili limidlalo izasakazwa kumabonakude weSuperSport. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leZPC Kariba lizadlala leLecholocho enkundleni eNyamunga. Kuthi iqembu leYada lizadibana neqembu leChicken Inn enkundleni eNational Sports Stadium. Ngesonto zonke indlela ziyabe ziqonda enkundleni eBarber Fields lapho kulomdlalo ozakuba phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni eleHighlanders leDynamos. Khuluma lentatheli zindaba zemidlalo mayelana lalo mdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthe kumele iqembu lakhe linqobe ngensonto.
Dynamo is very important game for us also because we have to win to make sure that
umdlalo wethu leqembu leDynamo uqhakathekile kakhulu ngoba kumele sinqobe ukuze siyale silokhu siphezu kwengalane yemklomelo. Lalo iqembu leDynamo lizabopha iziqine njoba lidlala lathi, yikho ngibona ukuthi lo mdlalo uzaba mnandi njalo isingiphuzele isonto okufika.
Kusenjalo isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ukhuthaze abalandeli beqembu ukuba behlukane lobudlwangudlwangu ngesonto.
We are concerned with the image of the club and we are interested in making
sure njalo sizimisele ukuxoxisana labalandeli bethu. Sibakhuthaza ukuba bangaphozeli lutho enkundleni bengalokuthi balugqobe enkundleni futhi njalo beziphathe kuhle loba bethabile kumbe becunukile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-PSL ezadlalwa ngesonto, iqembu leWangi lizemukele leTriangle ngaseColliery, eleShapane Mind izadlala leChapungu ngaseMaclass, iqembu leHarare City lizanqikelana leLengeze Platinum Stars ngaseMorris Depot. Kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCape United leBantu Rovers odluliselwe phambili ngoba iqembu leCape United liseGibhithe lapho elidlala khona leqembu leZamalek kumncintiswano weCAF Champions League. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday lamhla sihamba leqembu leRumba elitsha elephelandaba Super Sounds. Abasunguli baleli qembu umsunduzwa lo Makhwapheni basungulele liqembu ngedlalade elithiwa uMangwenya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Waba ngumsunduzwa ozelwe engqobani Ndlovu lomakhwapheni ozelwe engudecent Swanda bese thula idlalade labo elitsha elithi uMangwenya. Iqembu lalezinsizwa ezidabuka ephelandaba eCholocho libunjwe nyakenye kodwa umsunduzwa uthi selivutha be.
Album yethu lena entsha sikhiphileyo ayi ngendlela ehamba ngakhona sibona ihamba kahle. Besicela futhi labalandeli bethu befake kakhulu izandla. Igama lesihloko lithi uMangwenya, lana sikhuluma ngomfazi noma ngubani nomfazi wakho ohambayo engakwazi ukumtshayela yona, ayisike ukuthi oro mhlawumbe kukhona uMangwenya esicula ngayo ohambayo.
Zona ke kukhanya ziphiwe lezi nsizwa ekuqumbaqumbeni iziginci lemlonyeni. Umakwapheni yena okunguye okhalelayo kuthi umsunduzwa abe sengungwini uthi bayazincoma ngomsebenzi abawenze kule ndlalate.
Na igama lami nginguDisenti Sibanda, ngidumengele ukuthi makhwapheni ebhendini ngime engilidayo kuphela ndaba Super Sound laphana, ngime ngifaka amavoyisi-ke. Hhayi, uma ngizimamele kahle ngizwa hhayi ukuthi lento engayenzayo ngayenza ngenhliziyo yami yonke. Akukho lapho engizisola khona, ngiyajabula nje nama ngizizwa nje ivoyisi yami mayiphuma kanje emsakazweni kanje.
Ngiyakuqala-ke i-albhamu yaleli qembu elibunjwe nyakenye. Wababili labaculi bake bacula phambilini beyiQuality Super Sounds. Kade bathi zonke zoyisikhombisa ezikule dlalade zikhuluma ngezigigaba zempilo. Umsunduzwa uthi bazimisele ukusakaza umculo wabo lo umhlaba wonke.
Sifuna ukuthi imculo wethu uzwakale yonke indawo, even nabantu abakithi abaseZimbabwe, abasema-UK nakuBotswana kuphi kuphi, kodwa bebe nazo ingoma zethu bazidlale khona le zibakhumbuze ekhaya. Ya, even ma kungabe kuthiwa lelizwe lakithi ngabe mhlawumbe ileli lizwe elifana namanye amazwe, zingene la kuzitudio zena lezi ezinkulu.
Ngakwelinye icelo uMakhopheni uthi wonke olalela ingoma zabo utsha endlebeni kufudumale enyaweni.
Sakhetha ukuthi siyenze kube nama-meseji azwakalayo, cace yonke into ibe segcekeni nje, ukuthi umuntu engathwali nzima izame ukumamelisisa kahle ukuthi kathi laphana kuthiwani, nespidi sathi ukusibeka phansi sisehlise, singafani namanye amabhendi, kodwa ziyajayiveka ingoma zethu. So besicela ukuthi nabo bafake izandla kakhulu ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili, nathi siyenze khonoko kuhle sikwenzayo manje.
Lezi nsizwa esihlala ethembisa kwamanje zithi loba kungabonakala sengathi kusasekude ukuthi bebe ngosaziwayo kweze rumba ukubekezela kuzala inkosi. Nelestuno 7 Johannesburg, wele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Elandaba Super Sounds behlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana sihlobo zami, luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Bafuphatile matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.